Izakhamizi ezixoxa ilomsakazo we-Studio 7 zilisezisidlanzima kulezi nsuku, ngakho kuyadingeka ukuthi uhulumende angenele aziphathise ngokudla. Isabelo sezansi emaNdebeleni nesinye sezigaba ezibhekane lendlala enkulu elizweni lonke jikelele ngenxa yesomiso. UMnumzana Collins Banda oyisakhamuzi seNtebe eGwanda uthi ufisa ukuthi lalapho ukudla kusabiwa kungabi lenketha yabetshabi, ngoba zonke nje izakhamizi ezigabeni sakhe zidinga uncedo lokudla.
Akula kudla kwezifuyo, akula kudla kwabantu, ebesikukhangelele ukuthi aluba kusenzakala, aluba uhulumende athi kungenela, lezi inhlanganiso mhlawumbe lazingenele ukuze kunqotshe le indlala esiphakathi kwabantu, ukuthi wonke umuntu anakekelwe kathesi. We make sure ukuthi wonke umuntu uyathola ukudla, kungabi lo muntu okhethwayo. Lokho ukuthi kuthiwa kukhethwa lowo lalowo, angeke kusise ndawo. Wonke umuntu akhangelelwe ngelihlo lokuthi athole ukudla lokho akufanele akuthole, ngoba wonke umuntu ulambile njengamanje.
Ugcizelele wathi kuyadingeka ukuthi inhlanganiso ezizimeleyo zincedisane lohulumende ekulwisaneni lesi siphepho sendlala, ngoba isimo lonyaka singamanga kahle.
Kubi, akuqondanga, kubi. Matebelelendi lapha esikhona kubi kakhulu, amanzi awekho, ukudla akukho. So konke lokhu kunqaza okuhlangene kwenza indlala ibe mbi kakhulu.
Amazwi la agcizelelwe njalo ngesinye isakhamuzi seMawane, Mnumzana Gabriel Moyo, othi lonyaka ngaphandle kokuthi basizwe nguhulumende ngokudla bazakufa nezifuyo zabo.
Kuyadingakala uncedo olukhulu ebantwini, kube lamadona azancedisa abantu ekudleni, ngoba ngaphandle kwalokho akula nto ezalunga, ngoba abantu bazakufa nezifuyo zabo. Amanzi akula, ukudla akula. Eminyakeni kuya kube ngcono, ngoba abantu bake bathole amajojo, bathole lamakhabe balibaze. Lo nyaka vele akula, sikhuluma nje emasimini vele abaningi sebevulile emasimini.
Inkosikazi Thando Maoba oyisakhamuzi seMatanamombe eGwanda uthi iningi labafundi lilakho ukuphazamiseka ezifundweni kuthemelizayo xa lingasoze lathola ukudla.
Umntwana uyaye kumele aye esikolo ayebhekana kwezifundo zakhe, ngapha ekhaya kungalali ukuthola ukuthi oludliwayo. Sibonga nje ukuzwa uhulumende esithi evumile ukuthi le ndlala ekhona inkulu kakhulu, ifuna ukuthi uhulumende angenele ancedise wonke umuntu, ngoba lo nyaka kula kuthi ngubani, abantu bonke balambile.
UMongameli Mnangagwa uzowavuma ngolwesine ukuthi kule ndlala embelizweni lanxa uhulumende wakhe wayesithi iziphala zilamabele aweneleyo ngenxa yohlelo lakho lokulima aluthi ifumvuza. UMnangagwa uthembise njalo ukuthi ngakho lo yedwa ozabulawa yindlala kuleli. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngiseGwanda, ngu-Albert Ncube.